Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuMfumfu 2021 muKipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe lama terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe izani.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose 192 bahlolwe batholakala belegcikwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula 4,000 elizweni, 4,648 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi kulabedlula 100,032 asebehlolwe kusukela ngaleso sikhathi batholakala belegcikwane leCOVID-19. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 100,225,000. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 100,225,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu, 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye, 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane weCOVID-19. Ake sizwe uEzra Chisa Spanda exoxa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona yena zange ibe khona
ngayo la.
Akula muntu ofa ngayo na.
Hayi,
zangifika. Lokugula zange lizwe.
Sezwa nje ukugula esibhedlela khona ukuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga.
Hayi, seKariyama.
Oh, Kariyama. Kodwa zange likubone le.
Hayi.
Vele lokuthi ama mask hayi zakalezi.
Hayi,
lifaka nama police kuphela.
Ha, ama mask tasifaka.
Hayi, ngiyafaka ngoba ngiyarithi yachisa.
Yachisa nje. Kodwa la uthi phansi lahlatshwa.
Yeah.
Lahlatshwa injection leya.
Yeah.
I vaccine.
Yeah.
Okay. Amna nje abantonga le midi phela lo kana kubulala
nomuntu. Ngathi bayo wazinda nje zvita oke ngathi ngathi watovela mulawo.
Eh?
Ngathi watovela mulawo.
Ekhoka labantu eBhinga uhlelo Zimbabwe Today asiqoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Ibandla leMDC Alliance lithi eleZANU-PF liqhubekela phambili libavimba emaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano lozulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF abencediswa ngabanye abadlelana lohulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakale ngesikhathi lumemetheka udlakela emasingo lapho umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ebhodabhoda kulesisabelo ekhuluma noZulu. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yokuxhumana yeTwitter othi kuthunjwe abanye babo egudu abatshaywe ngabacathengelwa ukuba ngabalandeli bezanu-PF lapho uChamisa akade lomhlangano lezakhamizi. Isikhumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi akulambiko oveza ukuba kuthunjwe u-Arnold Batirayi lo-Admire Mfamba egudu. Kusanda kwenzakala phose okufanayo eNamwana Gold Point leBikita lapho uChamisa avinje khona ngabasekeli bebandla elibusayo. Omele ibandla lezanu-PF umnumzana Patrick Shinamasa uvumile emhlanganweni ekhuluma lentatheli izindaba ukuba abasekeli bebandla elibusayo bavimbe uChamisa ukuba akhulume labo ngenxa yokuba ibandla le-MDC Alliance bathi lalethela eleZimbabwe izijezo zenotho. Ekhuluma ngesehlakalo esenzakele namhlanje umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe ibandla lezanu-PF liyesaba uChamisa ngoba uthandwa ngabantu.
We, the MDC Alliance and the Progressive World and Civic Society, we unreserve.
Njenge-MDC Alliance siyasola owenziwe yiZanu-PF labantu bayo babhidliza isisekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni seMashingo.
Pertinent issues with the community.
Umafa uthi ibandla leZanu-PF kalisoze liphumelele kulokhu ngoba uZulu weZimbabwe uyamethemba uChamisa njalo nguye yedwa ozalungisa ukuhlupha abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba weZanu-PF. Singakhumbula bake bazama ukubulala ubaba uNkomo ukukhethwa luka-1980 khonale eMashingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo umsekeli wohlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZanu-PF uthi akunadlakela eZimbabwe.
Hayi, vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobudlwangudlwangu.
Engcwethi kwezombusazwe uNkosazana Patience Sibanda okunhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esinzima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZanu-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe emaSwingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 nxa efuna ukuthi kususwe ibandla leZanu-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZanu-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwezela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano lungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu, ukuthi ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama-political parties amatsha. Yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke ukuthi isi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZanu-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi elomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho luzayo, bachithekene bale, abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni, okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawo mabandla ngaphandle kokuthi ke abambane. UZulu wakithi ke sithe nxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi makulomanyano kulobumbano, yikho uZulu ke akufunayo khonoko.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezi ZANU-PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentlemen's agreement ukuthi babe lama terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority ngeyokuthi bakhiphe izano. Then from there base bekwazi ukuthi izano nxa siphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyele amaphathi nabo ngendlela ade kungama structures angkhona. So is the only, I think it's yinto e-right ukuthi sibili bayenze. Although i-MDC phela mbonani siwine about 5 times ama elections noma nje bengakazi banikwa i-chance. So because of that ama numbers lawana ama elections lawana they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi ama party wonke angahlangana abese siba against iZANU-PF kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwanise ukuthi arigwe vele babengasakwanise ukuthi bawarike. So yinto eyenza ukuthi khona at least nga ukuthi ama parties ahlangana njalo inkokheli zama parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance iMDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela iMDC ukuthi kumele ukuthi emathebhelelenzi ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo. Kusenjalo iCouncil yakoBulawayo yemukela izipho zendawo zokulahlela izibi ezamabhini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yevele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa koBulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hatshi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku-15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane wona lowe cancer of the breast kungelambadalo. Kube kanti ngokufanayo sixwayisa nge-cancer of the cervix, le-cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, isana press injection, family planning, amaphilisi awe-secure anathwa ngomama abamunyisayo, i-loop liyabe lokuthola mahala, le mfundiso nje yonke le mibuzo elilayo, wozanini sizo kwayisana sindawonye.
Ugwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho ke uZulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlane wonalo. Yikho umkhuhlane umemetheka, abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council we do ama examinations, singahlola sesukurefer kuma organizations esebenza lawo abaza kusupporta.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakoBulawayo wayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital, ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
IZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala. sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane leBulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane leCouncil ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi ezizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sikhoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labomama. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona nomongameli Joseph Biden ngobudlelwano belizwe leKenya lele Melika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzaxoxisana noBiden ngezombuso wazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eleChina lithi liza kwenza lokhu nxa kungeladlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. URia William Nyuyada odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isicoco esilohlonzi lonyaka ese-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uyayuda usebenza kunhlanganiso ye-Crowned Women South Sudan. Imota yosaphethe isikhundla somqoqi wenhlelo zebandla le-MDC Alliance kuhlangothi lwabatsha uMnumzana Lovejoy Chidengu ibikwa ijayo yagqekezwa ngabacatshengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF kogudu esigabeni seMaswingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaywa kwezimota ezikhapha umkhokheli we-MDC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu soluthiye abantu bezivuza ukuba sikusiya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lolandela ezombusazwe uMnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kuzoba nzima baba kutsho ukuthi kulolu khetho lwenu ngoba makathi sisasalele nearly 2 years ulisiye kuma-elections sokuqala ukuba no-violence enjengaleyo kutsho ukuthi siyafawulesa isikhathi lesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla atshengisa ukuthi akasimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna ukusebenzisa ubudlwangudlwangu kakhulu ibandla elibusayo. Singazi lebandla eliphisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathi-ke lalo eliphisayo alikho msulwala kakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zolusondela zolusuba seduzane awonisebezavota.
Ye, Mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ungasikhangelo sokwenzakele?
Phela kwakathesi nje angizwa abaningi besithi khona umkhankaso singasiqalisi, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-izizalwane zezimbabwe zilokuhlupheka okuningi kakhulu. Abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-MDC laba lezi mali zakhona akula ibandla elibusayo kuyaxatshanwa phakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle. So yikho ngibona ngathi okwakhathesi nje abantu bengakhuluma abaqathi lokhu nje kuyathengisana ukuthi akwabe kuqhuba kwengqondo mayelana nezo violence zamudwa kodwa asikethi ukuthi akwenzakala ngoba asikangeni.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Ye, kungaba njalo baba, ngoba iqiniso ukuthi ukuthi ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela batholakala emaphandleni. So ma sebethola ibandla eliphikisayo, ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu. So ma besethuka bazorejecta ngokwenza ukudlwangudlwangu, bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini balo, ngoba bayazi ba-MDC ingafika emakhaya, abantu bemakhaya ma bengayithathi i-MDC bayivotele ZANU PF kuyabe kuphele ngayo ngoba yona igcile emakhaya. So iZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo, and they are not baconvince abantu basebenzisa udlame of which yinto embi kakhulu, kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi MDC ikhampeni emakhaya.
Ye, mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibone ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC Alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe. Ukubona njani wena
ke? Phela siyazi ukuthi singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek, singaze sinandelele i-public media i-ZBC amakolotsha izinduna kungathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kumthandi ngenxa yokuthi bona vele bayabathetidown bayazikhona ukuthi singaze siye ekhethweni bayabakhitsha izithelo zokhona ama-result. Ye, bengabe be-eklowa le-groma wazi lapha ama-save bengabe beyitshengisela ukwethuka, kodwa bona sibile abaqondane lo khankaso o-president lama-structures e-ZANU PF vele bayazi balabana lakuthi wenga lakusibanda lamapholisa basemhlubulweni wabo abasezi beyithuke kakhulu, kodwa ye bengazibathi bayacwayicwayisa kodwa bayithuse.
Ye, mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu nxa sikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye, amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo, kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukaChamisa analo ebantwini bakhe, ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu suka kukhetho oludlule luka-2018 ngendlela okwabhodlwa ngayo lakanje basathembele kuye. So lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC Alliance, but ibandla likaChamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kutshontshela kwe-ZANU PF ilakho kunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Kanti madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF vele ngayinqobe i-MDC siyakwazi khona lokho konke. Okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe izek uPriscilla Zigumba uyasale phansi labantu be-ZANU PF sebeqoqa khona ukuqila. Esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazilungisise, ngibona ngathi ngoba phela anthi siyazi ukuthi kula ama-idoda ama-polling station bebebhayiza nje ama-police stations abaningi bebengayikhona. So ama-numbers akhona ayebe emaningi kuzahlupha ukuthi i-ZANU PF iqine, kodwa ukuqoba i-MDC Alliance kayinqobi ngoba inqobile, iyabe inqoba ngoba i-ZANU PF iyabe ilenhloni beyisesaba ukugqila.
Mnumzana Joyce Ngwenya, incwadi equbungela ezombusazwe bexoxa endawonye lolandela ezombusazwe, Mnumzana Cassius Mpofu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Emelika lizaphathisa abohlobo lweRohingya kwele Bema labaphandle kwalelo lizwe ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane ele Bangladesh. Ekupheleni kukampandula omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule lamazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abeRohingya ngemali engamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye 1.5 billion dollars kusukela ngoncwabakazi womnyaka ka-2017 ngemva kokuba abesiRohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni leCox Bazar eBangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni seBema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho uAmbassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-Ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende wele Bangladesh loZulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lweMelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakwele Bangladesh. Kumbiko ophathelane lokwengezelelwa koncedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olweState Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakwele Bangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kwele Bema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye nokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko owethulwe nguhulumende wakwelemelika. Singakehlukani isihlobo, wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela mhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngu-Gibbs Dube.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.